Mina ngibona kulicebo elihle kakhulu ukuthi abantwana abancane bengabhadali, kodwa ke angithi abantwana abancane bebevele aba-under 5 bebevele bengabhadali. Abadala ama-65 bekuthiwa babhadali, kodwa bebesithi bangahamba bafike babhadale sona la amalokuzeni fee kuma-reception laphana. And ukubhadalisa umuntu oyipentsheniya uyabe usithi imali ayithathe ngaphi. So ngumbono omuhle kakhulu, kodwa ke asikwazi ukuthi kuzasebenza yini njengoba izinto zelizwe lakithi ziyakhulunywa kuphela, kukhulunywe ngomlomo kungayenzakali. Asazi njengoba sokulomunye omutsha ukuthi mhlawumbe izinto zingatshintsha. Asikwazi. Bekusihlukuluza sibili lathi ukuthi umuntu uyathangabeletha lanxa engela problem usegcina egcinela ukuthi khona akala mali yokuthi abhadale, kuthiwe uzathi ungayithola babuye bazokubhadalela uphume, ngesikhathi uhlezi lakho futhi kuyabe kuchaja. So kusho ukuthi kathesi sokuzaba ngcono singazi njalo, kumbe sokuzavulela ukuthi abantu bazale kakhulu besi njengoba kungasabhadalwa. Asazi phela, kathesi angithi abantu sebezazalela ukuthi hayi njengoba kuthiwa kungabhadalwa. Kodwa ke kungcono kakhulu ngoba kathesi abantu imali siyakwazi ukuthi imali ayikho elizweni, abantu bebethwala nzima. Abanye bancitshwa ama-bad record ngenxa yokuthi umuntu uyabe engabhadalanga, kuthiwe nxa ungabhadalanga asikuniki i-bad record. Abasapanishanga umama womntwana, sebepanisha umntwana ngoba umntwana uzakhula sokumele ukuthi aye ku-grade 1. Unini useqalisa ukuyadinga indawo kala birth certificate sokuthi wahamba ku-counselor ayekubhalela incwadi achize izizathu zokuthi waye umntwana engela birth certificate, ngenxa yokuthi i-bad record iyabe ibanjela ukuthi umama akabhadalanga imali.
Abakabuyi abantu kathesi belitshela ukuthi bayenelisa yini ukuthi belatshwe labo ukuthi abengebhadali?
Hayi, kathesi angikaboni muntu. Angikaboni muntu so far osefikile ekhuluma ngakho. Khona siqalisa izolo ukusebenza ekhansilini thina besivalile. Angithi siyazi ukuthi thina elizweni lakithi izinto ziyakhulunywa kuphela ngomlomo, zingenzakali. Kungakhulunywa kuthiwe akusoze kubhadala, uthi usiyafika esibhedlela, esibhedlela bafike bathi thina lokhu asikwazi, sifuna imali.
Kodwa sona isimo sesibhedlela sinjani kathesi? Abantu lokhu behamba bathole usizo?
Omongikazi esibhedlela bakhona, kodwa ke ngengathi kuthange ngathola iripoti omunye umama ekhala ngokuthi umalukazana wakhe ubezithwele siyabeletha lapha eluveve. Uthe siyabelethela uveve bamtshela ukuthi ulama-twins kumele aye ku-operation, but ubengela ama-twins. Bamthwalela empilo, bathe befike empilo bathola ukuthi kala ama-twins, kodwa lapha bebethe ulama-twins bamncitsha lamaphilisi egazi, kwathiwa kulamaphilisi okuthi bamnika wegazi.